Udokotela Peter Magombeyi ubiba lokhu esesibhedlela se-Avenues eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokuba amapholisa evimbe ukugada inzizamtshina esilindweni seRobert Mugabe International Airport ukuze ayekwele South Africa. Izolo uMagombeyi ubiba ehlukuluzwe ngomunye okade ezithi ulipholisa ongabethwanga ngegama esibhedlela. Lundoda ubikwa isukele uMagombeyi ngenqindi wamlimaza ingalo phambi kwamagqweda akhe loyise. Izehlakalo zayizolo zenze kwabuyela emthathandaba namhlanje amagqwetha kaMagombeyi edinga ukuba avunyelwe ukuyakwelatshwa lapho afuna khona. Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni usole kakhulu amapholisa esithi akahloniphi umthethandaba we-High Court.
Kanti mhlawumbe nxa uhulumende engasalandeli lokho okukhulunywayo ikhothi efana ne-High Court, kutshoni nje bazama ukusitshengisa ukuthi vele kabalandi lo mthetho njalo kabawulandeli. Okokuqala bathi uPeter lo kathunjwanga wazibalekela wazihambela, kwathiwa ye kade sebenzisa ikhokheshi yakhe, ye waya kuma-onight, ye kwathinthini, beleke bezitshela izitori ezingapheliwe. Khathesi sebesitshela ukuthi kabasamvumeli ukuthi ahambe uyalatshwa nje. So kutshengisa ukuthi vele kuyini abazamayo ukuvimba, njalo kuyini abazamayo ukuvala ukuthi kungayibonakala ngabodokotela eSouth Africa, ngoba sonke siyazi ukuthi into abamhlabayo zona zangena emzimbeni wakhe, zangena egazini lakhe, zingahamba ziyabonakala ngabodokotela nje.
Ingcwethi kozombusazo uMnumzana Chenelani Tungakwa yena uthi lokhu sokutshengisela ukuphelelwa ngamacebo osekusenziwa nguhulumeni.
Udaba luka-Dr. Magombeyi ludaba oluhlungu sowatholakala, kodwa kathesi kukhanya bayamalisa khonoku ukuthi ebethola isizwe selatshwa. Mina ukubona kwami sokutshengisela ukuthi uhulumende lo usephelelwa, usekhona ukuthi eqedise izizalwane zeZimbabwe.
Omunye lunamalungelo oluntu uMlungisi Mafela uthi amapholisa kufanele abe yiwo alondoloza umthetho athi uwephula.
Kubana beyale bephikisane lwesinqumo somthetho wandaba we-High Court kuyadanisa kakhulu, ngoba sikhangelele ukubana amapholisa ngama-law enforcement agents abasebenza labo emthetho wandaba. Nxa njalo sokusenzakala kanje ukubana bengalandeli izinqumo zomthetho wandaba kuyinto edanisa kakhulu, njalo lokhu kutshengisa ukubana siphila elizweni okungalandelwa khona imithetho, kuyinto etshengisela uhulumende ukuthi umhulumende wesiqoqodo ongalandeli umthetho.
Uhulumende yena lokho yiqina ngelokuthi uMagombeyi khulekile ukuya lapho afuna ukwelatshwa khona. Umphathi ntambo wezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mtsonga uthi amapholisa akhona ukuvikela uMagombeyi hatshi ukuthi amvimbe ukuya kwele South Africa. Uqhubeke ethi kulamadoda alitshumi nanhlanu 15 abuye izolo efuna ukumthatha esibhedlela lapho amapholisa abuye avikela uMagombeyi esalisa labantu ukuthi bamthathe.
The government would like to assure the nation that Dr. Magombeyi is not being held against his will. Once the police are satisfied that his personal security is guaranteed, government will ensure that Dr. Magombeyi is free to travel to a place of his choice without hindrance.
Iningi lithi lokhu kuveza ukuba uhulumende usebenzisa umthetho lapho afuna khona, aphinda wephule lapho abona ngani avumelani lezifiso zakhe. Abalwela amalungelo oluntu bathi lokhu kuyingozi enkulu ekulondolezeni kwelungelo loluntu elizweni. Umahluliwe umthethandaba we-High Court uJustice George Jiweshe walise intatheli izindaba ukuthi zingene edale lapho usikhomishwa amapholisa uGodwin Matanga abezama khona ukuguqula isinqumo esethule nguJustice Happiness Shaw esalela amapholisa ukuvimba uMagombeyi ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Igqwetha elilela amalungelo oluntu uBeatrice Mthethwa walelwe imizamo yakhe yokuvunyelwa ukungena kwalezi ntatheli izindaba ukuthi ziyelaleya lolu daba luthethwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.